Ama-regulations lawa aphazamisa ikakhulu ama-civic groupings, aphazamisa ama-opposition parties. Asebenzela kakhulu ibandla elibusayo ngoba lona liyaqhubeka lisenza inhlelo zalo. Akula anti bona bangaphezu komthetho, so umthetho usebenza kakhulu kulaba abafuna ukubathathela umbuso, usebenza kakhulu kulaba abakhuluma ngamalungelo oluntu. So ama-regulations lawa ayused against abantu abakhuluma ngedemokrasi.
Ye, mnumzana Moyo, wena uthini ngama-regulations lawa? Siyabona i-lockdown le khona, iyaphazamisa yini inhlelo zamabandla?
Okay, hayi, mina engibonayo lapha mbona ngathi kulungele abantu. Abantu bayafa mnumzane. Kade sinxa uhulumende efaka lo mthetho okazi yenzeli yena, kuyenzela abantu. Ngithemba libonile even eSouth Africa uMalema ekhuluma ukuthi khona into le iright, ukuthi into le zike zime. Singakhangeleli ipolitics kakhulu ukudlula impilo zabantu. Yebo, kungakhanya ngathi kumbe kuphanjanisiwe, but mina ukubona kwami ambona ukuphambanisa okukhona. Njengoye member of parliament also nyabensithi khona abantu hlalani phansi lizigcine, kanti simkhuhlele lo khona for sure abantu bayafa. Yikubona kwami lokho.
Nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo, uMoyo uthi hayi kulungile okwenziwayo lo.
Umkhuhlane ukhona, kodwa okuluhlupho ukuthi abantu abahlezi phansi kade singakhangela kule exercise yokubhaliswa kwababengekho omjibhalani lani ababeseniii, kuyabe kuhlangela abantu abaningi. Ubonile kuvikela iphelileyo umongameli bengala mamaski, kungala social distancing. So uyabona nje imhlangano yenzakala bengikhangele emguza, bekule rally odi khona ngempela sonto begcwele abantu khonani. So imhlangano yalaba abebandleli busayo angaze ngiyiboni mile, kodwa ngiyiboni senzakala njalo nje. Engibona kungavunyelwa kakhulu ngabathikisayo ngama-civic grouping nama-church, yikho engibona kumisiwe. Kangazi kumbeni umkhuhlane lowo ibandla libusayo elingazake lahlaseleka yini.
Moyo uthini wena ngakho?
Mina engikutshoyo ukuthi ungabona omunye umuntu ezibophelele esihlahleni ngoba ukungenela uduko, wena ungangenwa luduko akufuzanga la ukuzibophelele. Liyabona ukuthi kona bafa njani bona abo abayenza khonokho. Sesilahlekelwe ngabantu kakhulu, abantu bayafa ngalo mkhuhlwane, akulandaba ukuthi kuyenzwa ngubani. So mina engikubonayo ukuthi kona sitshiyane lakho, akulandaba lokho. Ama-elections akhatshana kakhulu, ukukhankasa abantu bayakwazi into abazifunayo. Singazama ukuthi kona sibuthane nje sijabula, kodwa akusela muntu lapha eZimbabwe ongakwazi ukuthi kona ufunani. Lokho kungaba ngenye into yokuthi kona laba bayabuthana kababuthani, but bayafa. So mina soze ngime phambili ngisithi abantu hambani liyobuthana khona sokulo mthetho wokuthi hayi aliketi ime okwesikhathi esinje. So uzavulwa kanti vele sigijimela ngathi into esiyigijimelayo, akula lapho esigijimela khona. Sisesekhona, ithuba likhona. Uyazi khona nxa ufuna ukukhankasa even i-one month is enough yakhankasa uqede. Mina so ngithi hayi lokhu kurayithi kokuthi angathi sizihlalele endlini. Mina lami ndabo abantwana labo abanye esebenza ezinye izindawo, ngithi kabahlale phansi.
Ye mnumzana Fuzwayo, nanto udaba uthini wena lokho sokukhulunywe ngumoya?
Kuhle ukuthi abantu behlale phansi, yinto enhle, but mbona ngazathi uhulumende must lead by example. Ungakhangela ama-government programs a-intertwined lama-party programs, babhizi bagcwele indawo yonke sebelungiselele. Siye simlalele ubaba uphethe ibandla ongumongameli welizwe esithi ukuthini, aseqalisile ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ukuthi yena lo baba othi khona khona i-one month is enough, yebo ngumbono wakho u-enough, kodwa abantu ngendlela abadubeka ngayo, le ndlela abadinga ukukhuthazwa ngayo, i-one month kayi-enough. Uma i-enough akume wonke umuntu. Okuluhlupho lapha yinto eyodwa, yikuthi umthetho u-apply wa selective, ngabe u-apply to everyone, bekungasoze kube lohlupho.
Mnumzana Moyo, siphe nje imbono yakho yokugcina.
Mina engikubonayo yikuthi khona abantu hlalani ezindlini lingaziyengi. Umkhuhlane lowu ukhona elizweni jikelele, liyabona amanye amazwe lawo labo omalema abakhulumile ukuthi siyalandela lokho okukhulunywe uhulumeni lalapha kasilandeleni khona lokho okukhulunywayo singabona umuntu eziyenzela okwakhe akufunayo yena owecawa ukuthi kwalo hlakaniphile simchiye njalo kaziyenze yena yedwa thina soze silandele khona lokho ukuthi kona siyenze into embi hlalani ezindlini umkhuhlane loya libulala abazasala bayasala besenza ama elections sesifile ngalowo mkhuhlane so kasicumeni nje sisidlalele phansi sishane lakho lokho
ngumzana afuzwayo elakho lokugcina
ngithi mina umthetho ka apply to everyone umthetho ka unga apply wa selective uma kuhlalwa phansi akuhlale wonke umuntu uma kuqhubeka ukukhankasa akukhankase wonke umuntu akungabi lomunye osebenzisa i covid ukuthi evimbele abanye bese senza yena akufunayo.